sihlangana le ekuseni yonke sizama ukuthi sikhangele ukuthi singafika ibunda elitsha elandile emidlalo silubhekise ngaphi njengoba sesivuselele inxusa Theatre Festival. Sase sikubona-ke kufanele sihlale phansi sibone ukuthi lo umdlalo sesiwugqiba sikhanyele ngaphi sisebenzise lubhekise ngaphi. Sesifika lapho sabukela umdlalo owabantwana abeminda akade bebuya bezositshengisa ukuthi bona benzani esikolo sabo, njalo sithanda ukuthi abama-university babakhombise ukuthi ngoba abantwana abaningi abathanda imidlalo le besesikolo bagcina belahleka sebesiya kwenza ezinye izinto ezingaso imidlalo e-university ngoba bengazi ukuthi kulama-degree ale midlalo. Yikho-ke saxoxa labo izolo, sixoxa labo ematopo ngayunivesinye ngayinye yakhuluma ukuthi abantwana badingani ukuthi bangene. Sile-university ye-Zambia, i-university ye-Botswana, i-university ye-Chinoy, i-university ye-Great Zimbabwe, i-university ye-Lipani, i-university ye-Midland State University eGweru, and zonke lezi bezikhuluma labantwana zibadingisa ukuthi yini abangabe abazoyifunda. Khathesi nje ihola lesine silinde ukuthi sihlangane sibone umdlalo we-Mtare Polytech, sibone njalo lo mdlalo we-Lupane State University, ukuthi ntambama sibone umdlalo we-Ilokhai Teachers College, esokusithi sibone lo mdlalo weqembu elivelela e-Wandle, lona elenza i-theatre professional. Umkhosi lo usukume kuhle, sile 15 years singazake sama ukwenza. Sikune kuhle kakhulu, sanxusa njalo abakahulumende u-deputy minister owezenhlelo ezemedia le-broadcasting services Thuba Mandlandlela ukuthi azohlanyela isihlahla esiwemvumila esimela lo msebenzi xoxwe kabanzi ngokuthi bona njengabohulumende babona ukuthi i-arts industry le bazongayisiza ngani.
Lisikhumbuze ngamafitshane injongo yenxusa festival le.
Injongo yenxusa ukuthi sikhuthaze abatsha bakithi ukuthi benze imidlalo, bakhulume ngezinganekwane lezindaba lezinhlupho lezehlakalo zabantu bezwe labo lezwe le-Afrika, bakhulise leyo mdlalo, bakhulise lezo zingoma okwedlula ukukhulisa ezivela kwamanye amazwe ezizweni engasoze e-Afrika.